ilali labantu abathi sisenkayi abathi sisebotswana sisegoli akulanto abayaziyo omba abayibonayo laba bantu bahlala in the past bacabanga iZNPF eyakudala ukuthi kuyakhulunywa akuyenzwa le yinye dispensation engababa mina ngakho konke engikukhulumileyo akuna ngitsho kukodwa okungenzakaliyo mina ngijabulisa ukuthi ngifaka ama-facts ku-program ngilowo ngumsakazo olalelwa ngabantu abaningi umsakazo singamelanga sithi nxa sifika kuwo xa sokudlala sebenzisa nje ama-feelings sebenzisa ama-facts aku-ground ngikhuluma nje umgwaqelo abakhuluma wegali yango ngangikhona iy'mviki eziphelileyo siphuma siprofayila lowo mgwaqo ku-ZBC ngikhuluma ku-ZBC ugrade wasibili wagrade umgwaqo njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade umgwaqo usumuhle okuhle kuyabukwa umgwaqo usuka konke olubo mjezo ngake ngiyamangala nxa abantu bethi akula into eyenzakalayo umuntu esebhotswana ngitsho njalo ngithi laba abathi kuthiwa umgwaqo awufakwathara into esegcekeni ebonwa ngumuntu wonke madoda ukubana umgwaqo ovela ethene usuka kuziba usiya esiyabhuka karoyi kuyafakwa ithara kukhuluma nje kuningi okwenzakalayo umele sikubonge ubaba umnankakho ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe imigwaqo yonke leyi infrastructure eyenzakalayo yikulungisa i-economy eyebhinga esebonayo ukuthi it's a sleeping giant kulungiswa ama-factory kulungiswa amakampani kulungiswa izikolo omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani nezimbabwe usesitshele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwesihlahla akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi bonke abavela khathela bethi nxa befika ebhinga bafika besethuka ngebhinga esekhona khathesi so konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu sithi hhayi akaye phambili laba abasolayo lokho besola simzile njalo ekhuluma uprinci we-TPC ethi yes abantu badabula sibili sibefunda epole qeda nje ethi hhayi ikukampeyina okuqakekileyo yikuyini kanti anti ukuthi abantu befunde njengokufunda abakwenza kobulawayo befunda abakwenza eHarare yikho sekusenzakala edinga bayafunda abantwana ukubana bazavotelani lokho ayisikho isiqukuqela sendaba indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthembisa kwamangameli elizwe seyavulwa sebesele ukukhuluma khathesi ngoba bayakubona sekusenzakala asijabuleleni asithokozeleni intuthuko esibuya ebhinga izikolo eziyakhwayo indawo zonke ezijiyeneyo imigwaqo enye iyagredwa enye ibiba efakwa amathara siyayithokozela ama-polytechnic evulwa khathesi sisafundela lapho abarenta khona beyakha ama-school of nursing lakho siqalisa ukuthi eyakhwe ama-airport ayavulwa imisebenzi iyaqaliswa ama-mine ayavulwa so lama i-core mine esevulile amanye ayeza ayalandela ayavula lama-power station axoxe ukuthi lakho njalo evule ebhinga i-blayo crow isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu i-blayo crow ithatha abantu abaningi kuningi kakhulu okwenzakalayo engekuqedi lapha emsakazweni abe akuyibantu bayekubejela abantu kuthi akwethile ukuyithekana umbhinga muleke ezinzimulokuhamba muleke manwa abe yanjimulokubejela.